Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ntungamili, ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje. Ngibafisela umnyaka omutsha njalo omuhle ozaba mnandi kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sike sicabange ukuthi njengoba umnyaka sesingena umnyaka omutsha, isikhathi sokucabanga ukuthi kambe lumnyaka owedlulileyo senzeni njalo sikhangeleni kumnyaka lo omutsha. Ngiyakwazi ukuba kuba isikhathi abantu abaningi abazisola khona ukuba bakwanisanga ukwenza ezinye izinto abakade befisa ukuzenza. Njalo ngaba isikhathi abanye abagcina umuntu esithi vele kusho ukuthi mina ngisakwanisi linto, esingathi ngesilunga agcine give up. Kodwa namhlanje mbuya ngilesikhuthazo esokuthi ungaqali ukuthi uyekethise, ungaqali ukuthi usuwehlulekile. Awukayehluleki, kusese lokuningi uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Ngizabala lapho uPaul uyabhala kwabaseFilipi chapter ka 1 verse ka 6 uthi yena ngilethemba lokuthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje mlalelo wami ukuba cabanga ngalendlela njengoba singena kumnyaka omutsha, ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kuwe uzokuphelelisa, ukuthi nguye uJesu Kristu. Bengifuna ukuthi cabanga izinto ezine la engifuna ukuthi zitshone zimqoka singene phakathi kwalomnyaka ka-2020, zitshone ziphakathi kwengqondo yakho, zitshone zibe yizo ezikukhombela indlela eka-2020. Oba kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umqali wezinto zonke, nguye ongumqali njalo nguye ongumphelelisi. Ngakho ke uNkulunkulu kumele abe nguye oqalisayo lawe siqalisa lomnyaka. Njalo uNkulunkulu angaba nguye oqhubekela phambili ngombono obokade ulawo ngomnyaka lo wedlulileyo. Engxenye umbono wakho busukhanya usufile, engxenye umbono wakho busukhanya ungayindawo, engxenye umbono wakho ubusukhanya usinjengemota yalothana isikorokoro efuna ukufuqwa kuphela. Kodwa ngithi nxa singena ku-2020, nxa uNkulunkulu enguye oqalisa lomsebenzi owenzayo uza kuphutshisa yena. Okwesibili, bengifuna ukuthi ubekwazi ukuthi kumele uphutshise lokho okuqalisayo. Baningi abantu abaqalisa izinto bengaziqedi. Ngiyangithi nxa ngihamba mbona izindlu eziningi kugejiwe nje isisekelo somuzi wonalowo, kodwa umuntu sobahlala iminyaka eminingi umuntu engakhi. Abanye umuntu uyayakha kuze kuyefika kuma-fasteli, uphelele khonapha kudlule i-10 years, kudlule i-15 years, uze ubone izitina zakhona sezithudule zathudula lizulu, kumbe ezinye sezidilikile ngenxa yokuthi kulabanye abantu abathi umuntu angaqalisa ulutho angaluqedi. Kodwa ngifuna ukuthi uthi ungena ku-2020 ungene ulomqondo wokuthi yonke into eqalisileyo kumele uyiphelelelise, uyiqede, ngenxa yokuthi ukhona oza kuncedisa ukuze uqede. Akube yinto emqoko kuwe leyo singena kumnyaka omutsha oka-2020. Le nto oyiqalisayo ngo-2020 ayisoze ibe yinto eyaphelela emoyeni, kodwa uNkulunkulu uza kuncedisa ukuthi uyiqede, uyiphutshe. Ngifuna ukukhuluma njalo lalaba abathi impilo isingehlule. Ngithi impilo ayikakwehluli, ngoJesu uzaqalisa impilo entsha. U-2019 engabe kuthuke wakuthuka waze wathi hayi kutho ukuthi lokhu vela kusebenza. Ngifuna ukukhulumisa nalawe namhlanje ukuthi ungadinwa, ungayekethisi, even sokufile uJesu uzakuvusa kuphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngithandazela laba asebedangele, banika amandla amatsha, ubakhuthaze, ubaphakamise. Nkulunkulu wami, bephutshise u-2020, beqiniswe nguwe, benze beqede imisebenzi obanike yona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili inkomo.